Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 inhlangula 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Ethu Consul General zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khonapha kwele South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le COVID-19. Bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNofeza Vuyelwe Thungweni. Ngagqatha nge-14 Mhlabele Church and of course the skolo at Dominican Convent Bulawayo. Professionally ngasengiqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakoBulawayo ocula umdumo wengoma zokholo uNokufeza Vuyo Lethungweni. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, leBotswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulezi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula izinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso eZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo walenhlanganiso uthi sebekweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa lapho isiphathamandla sikahulumende uConsular General athembise ukuba bazacubungula lolu daba. Asizweni umnumzana Sibanda esichasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belale gciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha e-South Africa, sakhulumisana layo iconsulate uconsul general zakhulumisana laye ukuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya ukwenzela ukuthi abalalo leligciwane bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye wakuvuma lokho kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi ke abantu abanenge ekhaya abalalo leligciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahlola ukuthi balalo incile leligciwane
siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama quarantine centers bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleli
abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo abaphathekanga kuhle emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona othi yena baphom ngufakwa behlanganiswe ukudla kuyashoda kanti futhi le ndaba lokuthiwa i-social distancing ayikho bahlala bebaneke okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane ombe igciwane leli bathelelani so ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo siyanxusa ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki siyaphambili
lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uza sihlolisise
well ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo consul general ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke bona njengama authorities kumele labo babe worried kuyabe sekungani thina sithi ba report ekithi thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sokucabangayo nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini ngiyabonga
lo mnumzana Ngqabutho Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa Okwe lo stande yile mhlanga we Studio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le Africa okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le C band. Uyenelisa njalo ukusithola ku Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be internet. Livule ikhasi le VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini lokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
okokela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Obed Masaraure ubochiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashingo uMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngesikhathi uhulumende esethethwa umlando wokwephula amalungelo kaZulu ngokwehluleka ukupha abantu iy'dingeko zabo empilweni ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana ne-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uchasisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wenhlanganiso yethu umnumzana Obed Masaraure ubotshwe namhla ngabe lo and order Harare bagcine bemtransfer bemkhambisa eMasvingo Central Police Station mayelana ngendaba yokuthengisela okwayenzakala mhla ka 22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungile lethu elokuthi sithengisele.
Igqwetha likaMasara Ure umnumzana Tunderai Bhatasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethethwa yeliphi esithi bambophele ukubuthanisa abantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi leso sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloni iphi amalungelo kaZulu
ku United Nations bayakamba ke amanga bethi baya reforma baya chinja ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo I report kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu bangaze badubula abantu bangaze bachaya abantu bangaze babopha abantu abangalacala kodwa sibona ke lokho beqhubekela phambili besenza into efanayo ngesikhathi samgabe ke sasikhangelane lamapholisa okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa
lokhu kusekelwe ngomnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kulokulwisana nalazo
njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isiringa day in day out uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu sehlukuluza njalo amalungelo ama institutions azimeleleyo wodwa njengama CSOs
imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya athi ehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eyeWhatsApp ababalisi be-Atuz bangene ezitaladeni zeMasvingo ngovulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakobulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakobulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa yimiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga. Kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomunisipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Indaba yamanzi isiphathisa esizobuhlungu kakhulu kwabulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi ama-councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale rusi but thina sicabangela ukuthi i-council asiloqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja selungelwe ukunathwa ngabantu basebenzisa khonapho uma beqeda ukukhuluma khona ukuseka abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alingcolile ale rust. So asilashiwa lokuthi into abasitshela yona ukuthi i-rust liqiniswa kumbe kungamanga. So hayi ukhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osolule minyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye.
Asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansili ekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yi-MDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i-9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele.
Umabhalane weZimbabwe Communist Party kobulawayo uMnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo.
Izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo. Bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa kungelambadala, abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho. Bathi bona kuyinhlamba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwane amanzi abo akline.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo uMnumzana Sweden Chirodza usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi.
Into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kameya uSolomon Gulu ngoba kuthange sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni. Twasaye ukuzwa ukuthi uhulumende sevale i-press conference meya njalo nxa sikhangele i-chronicle iphepha likahulumende lisitshela ukuthi ama-results by inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo.
UTown Clerk wedolobho lakobulawayo uMnumzana Christopher Dube walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho. Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisifica munwemunye. Uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala wakobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million. Le yimali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu. Kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo, uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes lanxa uhulumende esithi limali lokhu isebenza. Lokhu sokubangele ukubana abenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association bacine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes. Uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama-bond notes azasuswa kusale alotshwe Zimbabwe dollar. Ingcweti ecubungula ezenotho uMnumzana Angliston Sibanda uthi uZulu kasamthembi uhulumende, yikho engasela qiniso ngama-bond note.
Okwenzakalayo ukuthi abantu baku-panic mode njalo exchange rate le ukuthi i-bond note lihambela kwenziwa i-auction kwenze kwawisa i-value yemali. So abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali leya kusela kho akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe so kutsho ukuthi nje khona kana ukukhulunywa nguminister of finance ukuthi ibond note kale hambe ngoba li bad money that drives away out good money so yikho kwenzakala abantu abasalifuni ibond note kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthola umquba ongala value uyazithola usithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho ingathengi lona ichukele
yona imali emabhanga itholakala njani itholakala lula na kumbe kulokho kufana
eqinisweni imali ayitholakali ngibona abantu belayinile ubone umuntu ephumethwele i 500 bond i 200 bond engathengi lutho engathengi lutho nje i 200 bond ithengi 2 kg yeshukela kuphela so yikho abantu abaye kulayinela kade kahle ikukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i digital money ngoba i hard cash ivele yona inkinga iyahlupa kayitholakali manje abantu babutshela ukuthi bona emthoveni bagada ngayo kuma soup khona babhatha bagada ngayo naleyo imali i hard currency kanti njalo nje abanengi nje abethu asisebenzisi vele la ngisakhumbula ukuthi ngakancana nini kuyela ine banking thing i cash kodwa kuhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cocash lokuswayipha uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshone belayini le mabhenki bedinga imali yangkhona engekhoyo
umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wakubulawayo ocula umdumo ocelekileyo wengoma zokholo unokufeza Vuyo Lethu Ngwenya yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown asizweni lapha ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda
ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileyo kobulawayo igama lokuthi Vuyo Brown alisolakali nguye ke esikhwethiselayo ke namhlanje
igama lami nguVuyo Brown stage name ibizo lami nguNofeza Vuyo Lethu Ngwenya ngaphasa nge-14 ngihlabele church and of course esikolo eDominican Convent kobulawayo professionally ngasengqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula first single yami ngarelease ngo 2016
wakuthanda esemncane uVuyo Brown ecula esikolo lapha ekhuthazwa ukuthi anamathelane namabhuku ngabazali bakhe
bona abazali bami ngama-academics umfundisi wami wangikhuthaza ukuthi this is something you can do professionally so ikho kwampusha ukuthi ngasukwenza inspired me and people engambabona whose music I would love just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana inspired me as well producer wami was Percy Mativenga by Mwenye Nsenza Lai. Besides the band yami that I just do in Nsenza Lai kuma shows.
Nanxa waqala ukucula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016, ucindezele idlade lakhe elitsha eminyakeni emibili edlulileyo uVuyo.
I-first album yamngakhipha 2018, Grace Fulfilled. And the ends are good to see according to Ufuna Gwami. Ngafaka ama genres achiyeneyo giyo and lama languages are chiene. So I want to, you know, babithatha abakuthanda. So everyone had a song ababeyithanda from it.
If una wena gidinga wena.
It did well nationwide. It even played out of the country, and I was really happy now. Kokonoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kule Zimbabwe langaphandle kwelizwe.
Graceful Field ECD isolakala e Art Gallery kumculo khona, and also a video ezi 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama online stores wonke. Vuyo Brown, Graceful Field, Tulawazi, The Praise Song, yatholakala khona pana. If you just type Vuyo Brown, so tholakala.
Akubatsheleke ukuthi bengaxhumana nawe njani ungakahambi mangwenya.
Ngiyabonga ezinhlawuleli for support and ukuthenga imusic. Rezulu Tulawazi is showing YouTube gathesi. Is showing on different channels. It's being heard kuma radios. Njalo senjabulisa kakhulu ngoba, you know, siyasebenza. Social media handles are me, Facebook, I'm Vuyo Brown ZW, Twitter, Vuyo Brown ZW, Instagram, Vuyo Brown ZW.
Hiwo umculo othoba inhliziyo, umculo wengoma ezithintayo ezokholo, okuwumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwetshisela ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday impela sonde emnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukane othi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyane bele coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.